Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlolanja 2024 nguDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu especially for ibandla le-CCC. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi.
Abakucelele CCC likaMnumzana Sengezo Chabango bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi.
Uma vele wonke umuntu eseyangena e-ground uyabe ekhangelele ukunqoba. And esikhangelele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Ukhetho lolu luqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende la kumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebelungiselele ngemfanelo ukhetho lolu. Mnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaChabango, uthi lizadonsa nzima ibandla leli ukukhetho lolu.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu especially for ibandla le-CCC. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi. Ama-candidates abebhekele ukuthi agijime. I'm sure ma ungababuza bangafisa ukuthi hayi ngabe baphiwe ithuba kwadlula lokho, kwase kuyaqala ke konke lokho okuxukaxukisana ngendlela abayenza ngakhona. Omunye uvuke sengu-SG, dukuduku sechile futhi umongameli sechile, ubani sengu-vice president. Uyayibona yonke nje lento le iyahlupha kakhulu, ayenza ukuthi abantu uma besiye ekhethweni baye ngempela be-motivated ngesilungu. Kodwa abantu beZimbabwe bayazi ukuthi what is at stake. So ngiyathemba ukuthi lokho bazokusebenzisa kuba motivate ukuthi bahambe ngabandla bayovota ukuthi le abayisaba kakhulu 2/3 majority ngenzeki noma kanjani.
Akusitheleke baba Phugeni ukuthi inhloso yebandla leZANU-PF yini lapha kukhetho lolu. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso na ukuthi umongameli ahlale isikhathi eside, kumbe bafuna nje ukuzenzela umathanda?
Hayi, ngokubona kwami ngibona le eyokuguqula isekelo sombuso hayi ikwethuka vele kwabantu. Ngomele ehlale sethukile ngoba izani yakwazi ukwenza ezinye izinto nje ongazicabangeliyo. Kodwa angicabangi ukuthi abangayenza leyo, kakhulukazi besazi ukuthi abaningi abantu okwenza abavotele iconstitution babethanda leyo nto. Ngoba leyana into kababa umgabo ukuthi yena sokunguye nguye. Unkosikazi wakwazi wathi ngitsho noma eku-wheelchair uzolibusa kuphela, ngitsho noma efile manje angicabangi ukuthi abantu bakuthanda lokho. So la izani uyakwazi lokho, iyakwazi ukuthi even kusenzeka lokhuyana ka-2017 amasotsha ezengena emgwaqweni labantu bonke bengena emgwaqweni babemkhupha, bemkhuphela khonokho ukuthi hhayi umuntu angabamba nje amahlandla akhe abe mabili sokurayithi. Owaye begijima lana ipower imnandi, ipower yathandeka. Labanye laba abafisayo ukuthi labo beke beba ngama-MPs, ma-councillors bakwazi ukuthi labo babe le power.
Lo ngumnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF.
Ukhetho singathi thina njengeZANU-PF siluthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke ukuthi vele sabe silungiselele, njalo abantu sabe sibatshelele ukuthi kuyini sikufuna njengebandla leZANU-PF singabenzela khona. Kuyukuba khumbuza ngoba silibandla thina elivelele le-constitution kanye lama-policies aqondane lempilo zabantu. so ngithi kuba lula kakhulu uma ngoba singena ukhetho.
Ubona zani lizanqoba yini?
Yeah, uma vele wonke umuntu siyangena e-ground, we have a kind of unqoba. And esikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo, abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo, ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU-PF. Uma sisiyangena vele ekhethweni nasingena siyenzele ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngempelampela ibandla le-ZANU-PF libandla elimelele abantu, alinabuqili kumbe ukuhluphana kobukhokheli obukhona, ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njani.
Ye, siyabona njalo kulabanye abayisabayo bathi ibandla le-ZANU lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso, umongameli ahlala isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini. Kambe bangabe qiniseka khonokho ngokwesaba kwabo?
Into ofanele abantu bayizwise ukuthi thina kuthenga emva kokhetho lapha asizanga sivimbe umuntu kwephalamende, sangena sinjalo silibandla le-ZANU-PF silenani lama-MPs esilawo. Ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho, kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho, kwangasoze kuvume. Thina lathi kwaba lithuba lokuthi hayi, njengoba sothiwa sesivuyela e-ground endaweni ezithize, lathi wothini sibuyele. Kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqaliseni thina zangasiyala zangasithi khona hayi, sesinamasithi amalutshwana ngezi-230 asisafuni. Ngendlela ukuthi i-ZANU-PF yahlonipha idemokhrasi lokukhetha kwabantu, labona sivuma ukuthi abantu bonke bangene e-parliament, kodwa ngendlela le yagcina sibuya bona e-opposition belisanisa, yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi kube lalolu khetho sesizwenza kusasa.
Lo ngumnumzana Malachi Nkomo kubandla le-ZANU-PF. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi owaye kubandla le-CCC osezimele.
Well, so kuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni i-ZANU-PF iyadliwa, emakhaya iyawina, opposition iyawina edolobheni idliwe emakhaya. Kodwa ke kungathi kulama changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolukhetho. So njengama trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiba maningi. Unfortunately ama-leaders e-opposition azange aqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma-by-elections lawa nxa be-CCC bengekho. Ngokubona kwami sengibone ngani i-ZANU ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku-parliament ngenxa ye low voter turnout. Bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona bezanu bayevotela ama candidates wabo ibe seyidobha ama seats athile njona kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye, kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elecele elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli likhona phakathi lapho.
Abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho, so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC kaCabangu uyabe ezawina njengenhlanhla, kodwa i-turnout izaba low ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku, bayazi abathungameli babo. So mhlawumbe bangaba le-chance badobhe njengana beke badobha 1 or 2 ngenxa yobana begijimela enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye, kuya phambili ukhetho lo nje ungathini ngalo?
Ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi kubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama-by-elections. Kufanele siba le election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku constitution, kodwa ukuthi sibe lama by elections ayenziwa ngabomo pusha iagenda ethile, so unfortunate. Yebo, singaba lama by election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi owayedlelana lebandla le-CCC.
Izi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Ingcitshi emsebenzini wezokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo njengalokho okwakusenziwa endulo ukuze kuqedwe udubo lwendlala oludalwa ukuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Enye ingcitshi yezokulima esebenza lenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health ekolitshini le-London School of Hygiene and Tropical Medicine osikhuca mfundo Thafadzwa Mabhawudi uthi ukucwayisisa abakwenzayo ukuveza ukuthi udubo lwendlala lulakho ukuqedwa yikulima izilimo ezingadingi izulu elinenyi ezifana lenyawuthi lamabele.
We need to sustainably intensify the use of that land through diversification.
Kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile njalo kusipha umuzi ukudla okujiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezijiyeneyo.
Omunye umlimisi osebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo AgriSeeds umnumzana Eugene Dube uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyengeza amathuba abalimi okuthola isivuno esingcono.
Sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaki nyawuthi kabafaka amabele. Ngiyashwarensi ukuthi khona umumbu nxa waphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo anti but amabele nenyawuthi ukuvuna bazavuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izivuku abafake futhi lamazambane. Lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima ole Agritex esabeleni semathebeleleni North umnumzana Dumisani Nyoni uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyaphathisa njalo umhlabathi ukuthi uhlale uvundile.
Ufake isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda, yizo ezinye izilimo konkela kwanjuwa izilimo ezimelana ngcono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba lendlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbida ufushe sokudinga ukuthi singafaki amaqandeto engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Omunye umlimi olima eseumzingwane emathebeleland South unkosikazi Thokozile Dube uthi lokhu kuqhathekile njalo bona bavele bakhula belima izilimo ezijiyeneyo bethola isivuno esikhulu hatshi osekusenzakala kulezi nsuku.
Ngikhumbula lami ngesikhathi sikhula vele yizizimo esathi izilimo kakhulu zinalezi ndumba amazambane ushimbe konke umuntu sima ndawonye konke lamabili sasikwanisa sibili ukuthi sivuthe konke sivune konke isivuno kwakhona sibiliphezu.
Usikhuca mfundo Mabhawudi ukhuthaza abalimi ukuthi babuyele kwindlela zokulima zendulo ezilondoloza umhlabathi njalo ezilakho ukubaphathisa ukumelana lendlala.
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo ikakhulu endaweni ezingani izulu elinengi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungelazulu elinengi njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi njalo bengalimi umumbu omnengi.
Ukulima izilimo ezijiyeneyo ensimini inye kubikwa kuphathisa abalemasimu amancane ukuthi bathole isivuno esihle njalo benelise ukuthola ukudla okweneleyo okuvela emasimini bengasoze bathenga okunye ezitolo. Lokhu kuyinto elakho ukuphathisa abalamasimu amancane, kodwa abalamaplaza amakhulu bavame ukulima isilimo esisodwa njengoba besebenzisa imitshina njalo bethengisa isivuno lesi bethola inzuzo. Abanye njalo abalimi bathi abathakazeleli indlela zendulo zokulima, abathi yizo ezenza kwaphenduka uhlelo lokugebha amagodi, abathi luphuzisa inhlelo zokulima njalo lulomsebenzi omnengi kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hawu, Studio 7. Hawu, sesijikile njalo. Hey, bakithi, hey, mina bengicela bakithi ngapha kumthwakazi bakithi, hey, ngabe siyamamela kahle amazwi achiye khulunywe ngumdala unkomo obabunyongola wathi yena umsindo ozwavela eMpumalanga usentshonalanga kodwa singawungeni nabakwamthwakazi. Nanga manje uqala ingxaba ngcoza bangxaba ngcoza khona ngale eMpumalanga kodwa lathi sizifaka phakathi ngapha. Kulothi ngasiyayeka nje bona umsindo lwana udlule eceleni kwethu nemthwakazi sibambane nini. Sakheni lizwe lika mthwakazi besodwa nje kuphela siqoqaneni. Hayi sikuthi bengigqugquzela udlame haa. Ngibona ngoba phela kuyehlula phela ukuthi basiphathe laba bantu. Hayi bahlulekile shema, abahlulekile. Bahlulekile litshongo sikamakepisele elikhulumayo. Umdloli
basazi beStudio 7 linjani badala dani lonke mahlabezulu. Hayi namhlanje nami ndingibe kumbono ngokuhlunga embuzwayo ngento eyenzakala kithi sizweni sakithi bakithi emathebelelendi. Izinduna zamasudu kuphela akusela zinduna zomdabu. Induna ezivuma ukusetshenziswa izano hayi khona. Hayi le ndaba endlela ebugugurawundi le ndlela ephathwa ngakhona hayi mina ngivela angisuthiseki ngayo. Hayi. Hayi kulandelungela. Kambe izinduna bani ezikontrolwa? Kambe induna umuntu ngazimela abantu bakubo. Zona zivukela uhulumende kamnangagwa edilize isizwe sabantu besintwini. Zikhona zona umuntu ngayizona ezimela abantu. Zona ziyakuvumela lokho. Udaba lolu makuvuma kumele ngalo yakhulunywa naseparlamente kube necase number. Izinduna kazisama ukumela abantu. Zingabe ngama pitbulls zibe lamazinyo alumayo.
Studio 7 salibona ndivuka njani labalaleli ndimanje why Al Jazeera ingathi ithatha uhlangothi why ingabuyi izo investigate account kaChamisa ngoba uChamisa ngesikhathi resigna la kuyabonisa mhlophe ukuthi ubesethengwe izana Al Jazeera ke ayiphuthume iyobheka iaccount kaChamisa lizozwa umhlolo noma lizobona umhlola. UChamisa mina ngalitshela ngathi uzolidampa ekucinene kodwa uselidampile nje olengqondo lo landela umsakazo weStudio 7 uyakwazi ukuthi ngihlala ngisitsho leyo nto leyo mina zithi uChamisa yiyekeke leli lizolidampa ekucinene uselitshayile so uselidampile but ubuhlungu bakhona baqambela uChabangu amanga besithi uChabangu nguyodilize iparty Chabangu kadilizanga iparty uChamisa nguyothengisileyo uthengwe izano kuchiwo laphana kwathiwa khona uChamisa mayeseqala ukuvula elinye iqembu lakhe igama lakhona lizoqala ngoZimbabwe so that means uChamisa usephansi kweZanu PF.
Studio 7 salibonani umsakazo omuhle linyani lonke lapho elikhona. Siyabonga ukuba nomsakazo omuhle kanje. Ngiyabonga nami ukuba kule platform kulanga namhlanje. Siyabonga ngamaqiniso lewakhuphayo lapha eZimbabwe. Siyabonga kodwa sinethemba kuba kwenye ilanga kuzolunga.
Salomon basakazi abahle Studio 7 abalandeli nabalaleli bonke beStudio 7 abanjengani. Le yimpi kamoya asompi kanyenyama esibona isizakala eZimbabwe. Okhuluma ngoAlex Nyathi. Abantu bananzelele bakwazi futhi babheke futhi ukuthi uma maso kumnyama kakhulu bakwazi ukuthi sizavuka indosa kusa sokuzavela ukukhanya njalo bakwazi ukuthi umnyama lokukhanya vela kuhambisana. So into ekhona ukukhanya sokuseduze luyabalela amagama ami lamazwi ami mhlaka 1 February namhlanje. The 2 years angeke ziphele ukukhanya kungavelanga. Bakamgqeka uChamisa uthi uligwala ubalekile noma kanjani kodwa iqiniso yikuthi ubumnyama nokukhanya ngeke kwafa kwahambisana ngeke kwafa kwafana. Ilizwe liyakulunga manje maduze loko ngikwitsho ngokamoya hayo kwenyama maduzane nje lilibhekelela langa engikhulume ngalo libhekele le 2 years engikhuluma naye ukude kakhulu ngokukamoya in the spiritual realm Zimbabwe will be great again. God is in it.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Manje ngoba iStudio 7 news asekuseni iyazivala, so engingakwazi ukuthi imbono yethu labantu abaningi abaphawula kangaka izinto ezinomqondo onjena ngelizwe lakithi bona sebezohlaziya kuphi. So besicela ukuthi makungenza libanikeze labo ithuba ukuthi la sikwazi ukuthi sikhulume imbono yethu khonapho kuleso sikhathi lesa lezo news lezo. Singajabula kakhulu, siyabonga.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 23 ngozibandlela uhulumende wakwele Iran walengisa uMohammad Gabadou owayele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 waba ngowesishiyagalolunye walabo ababulawayo ngemva kokubotshelwa ukutshengisela besola umbuso wele Iran ngomnyaka ka-2022. Abantu abangena kunkulungwane lezinkulungwane bangena emigwaqweni betshengisela okwenyanga eziningi ngemva kokufela esitokisini samapholisa kukaMahsa Amin owayeleminyaka engamachumi amabili lambili 22. Yena owayebotshelwe ukwehluleka ukuvala ikhanda lakhe kuhle ngelembu lejihabu. Abantu ababetshengisela ngokuthula bahlangabezwa ngochuku olumangalisayo. Abantu abangamakhulu amahlanu 500 babulawa ngamasotsha ngesikhathi ukutshengisela lokhu kuqhubeka. Izinkulungwane zabotshwa kanti lamanani angaziwayo lawo alokhe evalelwe ejele. UGobadou ocatshangelwa ukuthi wayebulawa ngomkhuhlane wengqondo wetheswa icala lokubulala ipholisa. Ngemva kokuthethwa kwecala lakhe okwasolwa ngabe-United Nations, abe-Amnesty International labezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu besithi akuqhutshwanga kuhle, wetheswa isigwebo sentambo. Igqwetha lakhe lacela ukuthi isigwebo simiswe inkantolo enkulu e-Supreme Court, kepha laziswa ngesinqumo sokubulawa kukaGabadou sokusele nje amahola ambalwa ukuthi alengiswe. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, umsolile uhulumende wase-Iran ngokusebenzisa isigwebo sentambo ukujezisa abantu ngalokho esikholelwa ukuthi kuyikusebenzela amalungelo abo. Waphawula wathi, kulembiko eminengi yokuhlukunyezwa, ukuphoqwa ukuthi umuntu avume amacala ngenkani, lokwalelwa kwabasolwa ukwelulekwa ngamagqwetha. Konke lokhu sikholwa ukuthi kuveza sobala ukusoleka kwezinqumo ezethulwe zinkantolo zase-Iran. Kusukela umbuso wase-Iran ucindezela ngodlame ukutshengisela elizweni lonke kulandela ukutshona kukaMahsa Amini, eleMelika selifake izijeziso ezedlula ichumi lambili eziqondiswe kuziphathamandla zakwele Iran ezigoqela amalunga e-Islamic Revolutionary Guard kanye lezibona ngokugcinwa komthetho, inhloko yenhlanganiso yamajele kanye lemithombo yezindaba ebamba iqhaza ethula imibiko ekhetha lokho efuna kwaziwe. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lweMelika olwe-State Department uPatel uthe iMelika izaqhubeka ngokuthatha amanyathelo okuxhasa abantu bakwele Iran ngendlela ezibambekayo ezibonakalayo lezingabonakaliyo. Sibambisane labangane bethu kanye lalabo esidlelana labo kulowo mhlubulo. Ngizatsho njalo ukuthi uma sikhuluma ngokujezisa uhulumende wase-Iran phezu kwezenzo zakhe ezimbi ezigoqela ukucindezela abantu, kasisoze sithikaze ukuthatha amanyathelo.
Lawo bekungamazwi aveza imibono yeMelika. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeAfrica Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast. ELeNigeria lingikilana kumahola alandelayo lele Angola. Imidlalo le isingena kusigaba sequarter final, kubika uJoseph Njanji.
Le Democratic Republic of Congo lizanqikelana lele Guinea ngehola lechumi yebusuku. Umlandeli womdlalo wenguqu Dexter Ndlovu uthi ukhangelele ukuba imidlalo iqhubeke isiba lempumela eyabe ingakhangelelwanga ngabaningi.
Sizungeze sibona ukuthi AFCON le i-unpredictable kanjani. Onto nje ngisibe yahamba eNigeria, but I think we are surprised about Angola ngendlela edlale ngayo. Abantu bebe-counter out, but right now is ikhona. And I think is ikhona right now, and this is a surprise Nigeria. Ye 2-1 uyelusa abazo ku Osimhen yahlosha, but izadliwe Nigeria hi bottom line.
UKenston Moyo othakazelela imidlalo le uthi iqembu le Democratic Republic of Congo lizaqhubekela phambili lilokhu lisebenzisa imbekwa ukufinyelela kusigaba esilandelayo somncintiswano njengalokho elikwenze kusigaba esedluleyo.
Sijerasi le Kenya lapha nazi yabo yamaphini Jerasi ye defender kakhulu, but uma penalty yawina uma penalty Jerasi nawo mapeni yawi. Then I Nigeria ya Angola, I Nigeria ya Union ya Pan Sakaila trendisa ama players ama attacker ku play ikudu kakhulu Nigeria.
Intathe izindaba ezemidlalo uPraise Dlakama la yovumelana lomoyo ukuba iqembu le DRC le Guinea yaza yehlukaniswa imbekwa.
DRC yona ehle ukuwina kodwa isifile nayo ku quarter final. Kuzabanzima ukuthi idlale le Guinea ngoba iGuinea emuva iqinile bavala. Usho ukuthi kubana ke mbona ngani game lana izafika kuma penalty futhi. Njalo DRC ngakhona ukuthi isiyenelise ukuthi qualify ngama penalty isingaphindi kuyenze futhi.
Ayodlala ibhola elizweni le South Africa uPrince Lungani Suwela uthi la kumdlalo wakuqala phakathi kweNigeria leAngola kuza kuba nzima uba kutholakale impumela kungakangezelelwa isikhathi.
Sizongaba idrum match zikuma extra time, and then iNigeria singayinoma extra time ngokukhala amagame eNigeria after i-half time baba lufutho ukudlula i-first half. So I think maybe if zingayakuma extra time iNigeria can win against Angola.
Odlalela iqembu leChickenini elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uzibusiso Sibanda uthi sokungenzeka loba yini kusigaba se-quarter final njengalokho okwenzakale kumidlalo edluleyo yomncintiswano.
Afkonde ngani igame ye-underdogs Nigeria laba ningabhayiza singachawa eziningi ngoba i-Angola ungacheck i-attack yangibona bayahlohla zibili Nigeria i-defense is strong but abakwazi ukuhlohla. So
eminye imidlalo yesigaba sequarter final iza kuba khona ngomgqibelo lapho iqembu lemali elizadlala khona lele Ivory Coast ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Cape Verde lingqikilane lele South Africa ngehola lechumi yebusuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngake ehlukani izihlobo sike sikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Abakucele le-TRC elikamnumzana Sengezo Chabangu bona bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi ngesikhathi ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa lusiza. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.